ubaba uthombo lapho into ayijoyo uthi ufanele ama chiefs athole izimoda kube le fund ifandi leyiveli ifakwe ku constitution kube le constitution yayo sibili bese emthethweni ukuthi sebayabethatha imali ku ministry bethenga izimoda zama chiefs okuyinto evele sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ngaso kusiza ama elections iparty leyi isuka iqalisa ukupromota ezinye izinto ezingaqondakaliyo into enhle okufanele iyenziwe ukuthi kuqale kudebate ngale ilokuzweni iphepha leli lethwa ngubaba uThombo sicale sibe debate under iPublic Finance Management Act sikhangele ukuthi nga kusenziwa njalo ama chiefs alethani ku treasury because lawo nxa isebenefita ngaleyo ndlela kulenzuzo ababhadalisa abantu sokuyafanele iye ku treasury because anti bayahola ama chiefs nxa esebuya futhi sekuthola lezi moda maybe after 2 years sikhangele ukuthi ama chiefs mangaki ilizwe vele lifile linje.
Okwamanje angithi vele izinduna ziyazithola izimoda zizithola njani kuyini okutsha uThombo afuna ukukuletha lapha
into esiyibonayo lesiyayicabangela ama-chiefs abe lomhlangano ngenyanga ephelileyo emaswingo lapho abathenjiswa khona izimoda kwakhanya kuministry yakhe kathesi thina anti siyakhangela akuzange kube le mali eyabhajethela ukuthi izathenga izimoda yikho sebuya lalokhu ukuthi abuye lephepha ukuthi thina si-authorize ukuthi kathathe imali kuministry eyokuthi ilungise ezinye izinto ku-local government ibisithengele ama-chiefs izimoda okuyikho esingasoze sikuvume akula kubhajethi lapho esayalokhetha khona imali sathi ngeyama-chiefs azange sikwenze yikho-ke yena ifuna simnike amandla la ukwenzela ukuthi umthetho ungambophi ukuthi esisebenzisa imali ongafanelanga ayisebenzise khona.
Izimota izinduna ezilazo kathesi zathengwa njani ngohulumende njengoba ifandi le yayiveli ngekho yavela ngaphi leyo mali?
Ngiyabona liyananzelela Nkomo ukuthi okwakuqala kube kuyiphathi eyodwa futhi iyadibusa luma ephalamende kule opposition ile 2/3 majority ade zenze nasantando kungenamuntu ongakhwira manje kathesi sokutshintshile akusela lokhuyana sokule accountability yikho sokusiba nzima-ke nje wanethi yepromise ama-chief ngalo ukuthi imota ziyeza before elections hhayi manje sesikuthinelinto sesivumelana ngayo ukuthi akume le phepha lakho lokhu sizalibona after elections